ama-counselors balamaviki ngiyabona amabili amathathu behambile emchabezi. Hhayi, esingakutsho ukuthi umsebenzi usuyenziwe sibili fose waphela ukuthi nasebelayithi imitshina yakhona iza kwenza amanzi afike kobulawayo yini, kodwa ukuphela sewuphelile. Ubaba uminista wamanzi ubaba uNkomo, hhayi kasiye muntu okholisa ukukhuluma nje, ungamuza ikhuluma into uhambe uyefika uzawufica kunjalo, njengoba wasithembise emchabezi wathi sokunje and sihambe safuthi hhayi emchabezi sewuphelile. So kutho ukuthi khonokwa kujhoke enyama yendlovu yikho.
Kungalunga enyama ndlovu le mchabezi libona uhlupho lwamanzi luphela edolobheni lakobulawayo.
Uhlupho lwamanzi edolobheni lakobulawayo asoze liqedwe imchabezi le nyama yendlovu, kodwa uhlupho lwamanzi luzaphose lube nganeno lube ngcono uma imchabezi le nyama yendlovu sokuthe ukwenziwa something. Into ezaqeda uhlupho lwamanzi ukuthi izulu line amadamu agcwale, then okokuqedisela ukuthi izambezi water ibuye lapha kobulawayo, then you can start saying uhlupho lwamanzi seliphelile. Kodwa kwakhathesi hhayi akusho lutho lokho.
Amanzi azathathwa njani edamu lemchabezi ukuthi asetshenziswe ebulawayo?
Amanzi edamu lemchabezi kule ndlela ezimbili. Eyokuqala bekuyukuthi amanzi angasuka emchabezi aye kumzingwane, but ngenxa yokuthi umzingwane lekasela lutho, amanzi azasuka straight emchabezi esiza kuma-reservoir ethu lapha kobulawayo.
Okwakhathesi isimo samanzi sesinjani?
Samalanga esisheda ngawo 4 days, kutho ukuthi akutshintshanga lutho aphande kokuthi ubuzima ububi umonakalo wokusuleka kwamanzi kukhanya nje kancani kancani lokhu siya phambili. Yikho sikhulekele ukuthi amayezi kewe kangathi akhona angavuleka amanzi angene emadamu, but umumo wamanzi akutshintshanga lutho. Season West.